sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izilukandaba olamukelayo ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Iphephandaba leNews Day libika ukuba indodana kamphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubotshwe ngamapholisa esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Nxa ungela mali ungelani kuyofertilizer uzayihlaza ngaphi? Ugezi wegudu amadamu amanzi yiyo into yokuqala, lokho okunye kuzalandela.
EleZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu kuzwekazi le-Afrika ukubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba.
Masiyakwazi le ndaba yekwayishangani sokuyisikhathi esiqendileyo sohulumene njengoba lezinye izibondi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amazi njengesizwe. Uhulumene besisikhathi kade sagijima esibila yenza imizamo yokugijima.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi olweZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana kamphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswangwa uNeville ubika ebotshwe ngamapholisa emzini wakhe waseMount Pleasant eHarare lamhlanje esetheswa umlando wokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha. Lokhu kuwethulwe liphephandaba leNews Day. Imizamo yeStudio 7 yokubamba unkosikazi Mtswangwa lomkakhe umnumzana Chris Mtswangwa ibe liphutha. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena uthi abakwazi abakabi lolwazi ngalolu daba. EleZimbabwe lithi izinga lokusetshenziswa komquba ekulimeni liphansi kakhulu ezwekazi le-Afrika okubangela ukuthi isivuno singabi phezulu nxa kuqhathaniswa lamanye amazwe omhlaba. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo kahulumende wogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba esemhlanganweni we-Africa Fertilizer and Soil Health Summit eNairobi kwele Kenya lapho okuthe gwaqa khona iziphathamandla zabohulumende bezwekazi le-Afrika. Uthe ibhanga le-African Development Bank kumele lincedise abalimi ukuthi bathole imvundiso. Kodwa ingcweti kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla ongumlimi utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo zamanzi yizo ezimqoka ukwedlula ezemvundiso.
Sizizaginya singahlafuna ngoba ziningi izinto okumele siqalise ngazo. Kumele siqalise ngokudinga kokuqala amadamu, sigubhe amadamu amaningi agcina amanzi njengoba ukoma kungathi kuyasithanda kakhulu eAfrika. Singachitha imanzi sizofertilizer lani singela manzi. Singenanhlanyelo ngizilimo ezihambelana lokoma. Ivele yona leyo fertilizer kwezinye iindawo ezomileyo ezitshisayo ezingela manzi ngokwazi kwethu ayincedisi kangako. Ngakho mina ngibone ngathi lelo lalelo lizwe kalikhangele isimo salo, kodwa okukhulu kakhulu njengoba sibona isomiso salo nyaka sifunde ukukhongozela lokugcina amanzi azasincedisa endaweni le eyokulima nezifuyo. Ngibona kathi kwesikhathi asichithe nje isikhathi esiningi sikholisa ukukhuluma emahhotelini lamabali amakhulu. Mina ngithi kokuqala, nxa ufuna ukuba ngumlimi, ufuna ukulima ingabe yini, ufuya ingabe yini namanzi, uzabona lo nyaka abantu abavunayo bazange kube nezulu, uzabona izifuyo ziyakufa nabantu bangapha bekuvele kulinywa abantu bevuna bethamabele nxa kuthe kwaba lamanzi ezulu. Abantu abaqale balungise izinto ezizakwenza ukuthi nxa imvundiso leyo isiza ifike abantu sebelungele ukulima kumbe bayathelezela kumbe benza njani. Nxa kungela manzi kungelani kuyofertilize, uzayihlaza ngaphi? Imali kazichithwe ngokulondolozwa kwamanzi, kugejwe kugujwe amadamu kumbe izikoti kumbe imithombo kumbe yini. Amanzi yiyo into yokuqala, lokho okunye kuzalandela.
Kukhona okunye okudingekayo ukwenzela ukuthi abalimi babe lesivuno esithe xaxa ngamanzi lana.
Kukho konke sibili, amanzi kabe ngokuqala, ngoba amanzi asezifuyo zodwa. Nabantu bayaswela amanzi, ilizwe bani elingahlala lingelamanzi? Okwesivuno vele kathi khotlwenini lo nyaka, nxa umntu akuma isivuno kulola amanzi anyana okulima amakhabishi labothomolia engxenyeni wuye ongakhuluma ngesivuno sembida esivandeni. Kodwa okwaloko okwezilimo ezinkulu yongqoloyi, indumba, amazambane, umumbu, lo nyaka kakukho. Uhulumende wakuleli lizwe eZimbabwe, mina nginguye ngangiyagijigijima njengoba amadamu agqibeleka, kube isikhathi sokuwagubha ukhupha inhlabathi ithebetebe leka imali ngitshayela abantu imigodi lapha abazanatha khona bona banathi lezifuyo. Kungachithwa isikhathi kukhulunywa ngabo-fertilizer esasivele singelabo mjelanini.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zokulima njalo engumlimi obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Uhlangothi lukahulumende olubona ngendaba zamanzi oleZimbabwe Water Authority izinwa luthi udubo lwamanzi luza kwengeza lonyaka endaweni eziningi zelizwe ngenxa yesomiso. Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga ukhuphe amazwi la izolo embikweni obonwe liphephandaba leNewsday. Uthi inani lendawo ezikhangelelwe ukuthi ziphelelwe ngamanzi umnyaka ungakapheli lengezelele lisuka kusilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini i-12.8% lisiya kusilinganiso esedlula ichumi lane ekhulwini i-14.9% kuyona le inyanga. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli sezinwa ngalolu daba njengoba besingaphenduli imibuzo ethunyelweyo. Kodwa uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamiza kobulaweyo eProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uhlupho eZimbabwe silalo lwenyanga ngenxa yokuthi izulu alisananga ngendlela besikhayele ngayo. Ngokunjalo ke siyezwa lapha lo hulumende, ugatsha lukahulumende lwezinwa luyavuma ukuthi umumo omubi kule ndawo nje ezibaliswe ezilutshwane ukuthi ungathi zona zinganenwa. Okuliqiniso yikuthi i-report leyana thina njengezakhamizi kumbe njengabahlali beZimbabwe sifumana la ukuthi umumo awurayithi.
Njengoba umumo lo ungamanga kuhle, njengezakhamizi ikuphi elikukhayelela ukuthi kube kusenziwa?
Besikhayela ukuthi uhulumende indaba yamanzi ikakhulu ngapha kulo mhlubulo weMandebeleni ayisiyo ndaba entsha. Besikhayela ukuthi indaba le ingakudala yakhangelelwa yalungiswa. So njengoba ulawo le Matebeleni North ngapha siyakwazi kule ndaba yeGwayishangane esibona ungathi sokuyisikhathi esiqendileyo aleso uhulumende, njengoba lezini sibona ukuthi siphakathi kwengozi yokuthi singaswela amanzi njengesizwe. Uhulumende besesikhale kade esagijima sibila yenza imizamo yokugijima ukuthi iproject leyi iGwayishangane dam masinye yenzakale iphutshe ukuze abantu bathole amanzi. Kulezi ezinye indawo njalo ezingela mali zingela amanzi ezibalisiweyo khona amadebeleni eZimbabwe at large. Uhulumeni sofanele adinge ezingathi nangama-short term. Ama-short term ayizigaba ezimbili. Kungaba lama-balls masiya angafakwa encedise, kodwa kungaba ngama-balls lana esintu, lana ama-balls okuthi ayapompa amanzi
wafaya kuma big reservoirs ama reservoirs lana kube yihoka sencesisa ukuthi afuqa amanzi
kodwa abanye bathi udubololo alukho lutsha luvele lukhona njalo lubangelwa yizinto ezijiyeneyo ezigoqela ukufakwa empompi ezithwala amanzi lokunye likubona njani lokho
iqiniso lelo ukuthi impo udubolo amanzi asodubolutsha kodwa ihlupho esilalo yikhona ukuthi silo hulumende ongathi uyaphuza ukuthi alungise uhlupho kodwa njalo uqinisile ukuthi amadorobha amaningi kobulawayo lapha ezimbabwe alohlupho lokudlanxa amanzi sekhona kuba lama best pipe athatha isikhathi alungisiswe isizathu sisegcekeni ama-residence hlala sikhuluma ngakuthi ama-pipes ala asemadala so kufanele ukuthi ama-local authorities esebenzisana ndawonye nohulumende babe le ndlela ehlakanileyo yokuthi i-infrastructure yamanzi anamapipelana akhutshwa aqaliswe kutsha ngoba lana manje vele asemadala kakhulu ngesikhathi efakwa khanti kade singaso arileso kodwa akabisiwe so ke kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma udaba lwamanzi ukuthi kulungiswe kube lamadamu kube lamabholo kodwa ngesikhathi esifanayo futhi kunazela ukuthi kuyalungiswa futhi ama-pipes layo yohambisa amanzi ukuthi angabelokhu eduka kuphela ngoba adlalisa amanzi amaningi
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi oyingumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive ebulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni lodabo kancube we-Studio 7 ekwobulawayo ngesikhathi sokusele insuku ezingamachumi amabili nje kuphela ukuthi leSouth Africa lingene ekhethweni udaba lwabantu bokuza abagcwele elizweni liqhubeka lusemlonyeni yabanengi lamabandla ezombusazo esithi abokuza kabaphume baphele eMzansi uThuso Khumalo usipha loludaba ngugcweleyo seJohannesburg kwele South Africa
Ibandla leNkatha Freedom Party lona selizele thula uhlelo elilubiza private bill lapho elifuna khona kubekho kucace ukuthi kulemisebenzi okungavunyelwa abokuza ukuthi bayenze umkhokhelwa lelibandla umnumzana vele enkosini Hlabisa uthi yokuphela indlela ibandla lakhe elikholwa ukuthi ingachanda imisebenzi kusizalwanza kwele South Africa ezifika izigidi ezilichumi ezingasebenziyo
people of South Africa cannot access the majority of those jobs because they are being occupied by foreign nationals
iningi lezizalwane zakwele South Africa kalenelisi ukungena emsebenzini endaweni zokudlela ezokwakha izimoto ezithwala abantu ama-e-hailing ngenxa yokuthi limsebenzi igcwele abantu bokuzama lokhu kubangela ukuthi iningi lezizalwane zakuleli liswele imsebenzi
umkhokeli webandla le-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie ngomunye wabasebenzisa wonke amathuba okukhuluma betshengisa ukungemukeli kwabo abantu bokuza
the devil sent other devils here to this country to come and sell drugs
tina singathola intambo zombuso ngizahamba mathupha ngiyesibendlela seRahima Musa ngiyecitha yonke imchina yonke ebambe impilo zabo kuza abaselizweni ngokungekho emthethweni abahambe kubo laba bantu abahambe
abahambe
kodwa umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema bona lebandla lakhe abavumelanda kancane laba mabandla afuna bakwamanye amazwe baxotshwe ngemva kokhetho
we don't want anything that looks like colonialism we want to be one thing with our
imncele kufanele ivulwe izwekazi le-Africa linye kungathi sivulela imncele abamhlophe kuphela singavuleli abensundu njengathi asekeni ukuba ndlula ngoba sonke singama-Afrika
noba kunjalo Malema ufuna kulungiswe udaba lweZimbabwe ukuthi abeZimbabwe labo bahlale elizweni labo bangafuqwa isimo
kolwayo uhlangothi ibandla elibusayo le-ANC selikubeke kwacaca ukuthi lifuna kuguqulwe yonke imithetho yokungena lokuphuma kwabantu elizweni ukuze kube nzima kakhulu ukuthi abokuza bahlale lokusebenza elizweni
abeZimbabwe bona bathi kunzima ukutshela abanikazi belizwe ukuthi bemukele njani izethekeli zabo ngoba lokhu kulilungelo labo eligcweleyo elisemandleni abo
ingcwethi kwezemithetho lezombusazwe zithi lanxa abeZimbabwe bengalalo ilungelo lokuvota udaba lokusilela kwemisebenzi efunwa izalwane zakwele South Africa alesi sikhathi sokhetho yikho kwenza wonke umuntu akhulume ngabo umnumzana Vusi Muzi Sibanda eyinyala ezingcwethi ufakaza kabanzi ngalokho
nokugcwala kwabo ngenxa yenhlupheko esekhaya emuva kwenze njalo ukuthi inzondo ikhuphuke kwabaningi abalapha eSouth Africa. Babe yona inhloko ndaba engxoxweni eziningi. Nabaqhashi bayabakhetha ngoba bangabantu abahluphekileyo abangakhethi kakhulu abavele bathathe nalo bayini ukuze bathole ukuphila.
Ngokusho kwezibalo zabakwamanye amazwe abaseSouth Africa, izizalwane zeZimbabwe yizo eziningi okwedlula bonke. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Kuhlandla lohlelo lwethu lapho esiphatha khona indaba ezimayelana lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika. Lamhlanje sikhangela udaba lweziphathamandla zakwele Zambia zona ezithi inkohlakalo ibhahile kakhulu kungatsha zikahulumende walelo lizwe, ikakhulu umkhuba wokufumbathisana. Ugatsha lwezempilakahle lalo luyathinteka kakhulu kulolu daba, kanti iziphathamandla zithi labo abazatholakala besephula umthetho bazathathelwa amanyathelo alukhuni. Intatheli zindaba ye-VOA uKathy Short ulobe udaba olulandelayo ekwele Zambia salethulelwa nguNtungameli Nkomo weStudio 7.
The measures we've instituted.
Ukuzimisela kwethu kugcizelelwa ngamanyathelo esesiwathethe ekulwisaneni lenkohlakalo. Siyaphumelela kulokhu futhi siqinisa ukusebenzelana kuhle phakathi kwengatsha ezilondoloza umthetho. Uhulumende usungule uhlelo lokuthungatha impahla ezitshontshiweyo ngo-2023.
Lo ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema ethembisa ukuqeda inkohlakalo ebhahileyo kungatsha zikahulumende wakhe. UHichilema wakhethwa ngomnyaka ka-2021 ngesikhathi inhlanganiso ezibona ngokusetshenziswa kwemali emhlabeni jikelele zibika ukuba imisebenzi yokungethembeki yayisigxile impande kwele Zambia. Unkosikazi Charity Musamba ungumbalisi e-University of Zambia. Uthi lokho okukhulunywa ngumongameli Hichilema kwamehlela mathupha. Ngombimbitho mhlaka 10, uthi waye kwesinye isibhedlela esiyahlolwa igazi ehamba lodadewabo owayemnakekela. Lapho omunye osebenza kulesi sibhedlela azama khona ukucela isifumbathiso ngendlela eziphansi. UMusamba uthi umuntu lo wathi,
"Look at the queue of people waiting to be examined."
Khangela udwendwe lwabantu abamelele ukuhlolwa. Kulomtshina owodwa kuphela njalo kwesinye isikhathi uyafa. Ngakho nxa ufuna ukuthi udade wenu ahlolwe ngokuphangisa, ngiyenelisa ukumeqisa udwendwe. Kodwa lawe kuzamela umncedisi.
Lesi ayisiso sehlakalo esisodwa kuphela. Ikhomishini kahulumende eyabunjwa ngomnyaka ka-1980 ngenjongo yokulwisana lenkohlakalo e-Anti-Corruption Commission ithi eminyakeni owodwa odluleyo ithole amacala enkohlakalo kugatsha lwezempilakahle aphezu kwekhulu okugoqela ukufumbathisana ukuze umuntu ethole ukwelatshwa. Unkosikazi Monica Chipansa Mwansa ngomsekeli kamqondisi we-Anti-Corruption Commission.
We have noticed corruption manifesting itself with regard to willful failure to follow procedures.
Sesibone inkohlakalo eziveza kakhulu ngokwehluleka ngabomo ukulandela iziqondiso, imihlahlandlela yokuthengwa kwempahla yaseZambia kanye lemithetho engalandelwayo. Sokube lokwephulwa kwemithetho okuningi, abantu bephana amakhontila futhi leziphathamandla zidinga ukufumbathiswa.
Inhlanganiso ye-Transparency International elesigodlo sayo e-Berlin ithi inkohlakalo emazweni asathuthukayo iphazamisa inhlelo ezibalulekileyo ezinengi ezifana lokwelatshwa kwabantwana, futhi kudala ukuthi kube lendwendwe ezinde ezibhedlela lokukhonona okukhulu izigulane zingasudiseki. Ngomnyaka ka-2022, I-Anti-Corruption Commission yabopha umphathintambo wezempilakahle umnumzana Chitalo Chilufya labanye abasolwa abane besetheswa umlando wokuphatheka kunkohlakalo ekuthengeni indingeko zezibhedlela ezazibiza i-$18 million. Kepha akekho osedliwe licala. Ngalowo mnyaka futhi iTransparency International yaveza ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabahlanu kwele Zambia useke wafumbathisa izisebenzi zikahulumende. Likhomishini ixwayisa izizalwane zakulelo lizwe ukuthi ziqaphele inkohlakalo futhi zimangale nxa zithe zahlangana layo. Unkosikazi Chimwansa uthi,
umthetho wokulwisana lokungethembeki usuguquliwe njalo uza kwethulwa kutsha umongameli kunsukwana ezilandelayo. Umthetho lo uphatha ilizwe lonke. UZulu wanxuswa ukuthi awuhlaziye ngoba sifuna imbono yabantu bonke.
Umthetho omutsha lo ujonge ukugqugquzela ukwethembeka lokulandelwa komthetho ukuze kuqedwe inkohlakalo. Wenza njalo ukufumbathisa kube licala. Udaba lolu lulotshwe nguKathy Short we-VOA eselusaka kwele Zambia ngesiNgisi lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo.
Lamhlanje kwezemelika. Lumnyaka wokhetho abancintisayo uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump bobabili basebenzisa ulwazi lwalezinsuku lobulembu oluthiwa i-artificial intelligence ukuhuga abavoti. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stands usiqoqele udaba olulandelayo elilethwelelwa emoyeni yimi uChris Gande. Kumikhankaso edinga ukuhuga abavoti abaningi abaxhasa abezombusazwe, inhlelo zalolu lwazi olwe-generative artificial intelligence yilo oluzadala umehluko kwezombusazwe. Umnumzana Scott Bwabwa Brennan owethula imbiko eqondisa amanga awethulwa ngabezombusazwe ekolijini le-University of North Carolina uthi,
the models are getting better very rapidly.
Ulwazi lwakhona luguquka ngesicubu. Kukhanya maviki wonke kule nguquko yalolu lwazi olusungulwayo olutsha.
Lezi nhlelo zilobukhali elizweni jikelele lasezigabeni, kutsho ophathisa kwezombusazwe uBetsy Hoover.
Think about the campaign that does not have digital staff.
Nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zebulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zebulenjini.
AI has a huge role to play in that campaign.
Inkampani kaHoover iphathisa ibandla le-Democratic Party. Uthi ukufundela lolu lwazi yikulusebenzisa ngendlela eqondileyo.
I don't really know exactly what every Republican campaign would say their standards are, but I do.
Nga ukhangele uzathola ukuthi umkhankaso ongelangitsho lenhlelo zebulenjini, kodwa ulwazi lwe-AI lubapha ithuba lokuba lenhlelo zebulenjini ezilohlonze nxa befuna.
Ngomnyaka ka-2016 umnumzana Trump wasebenzisa inkundla zokuxhumana okungakaze kubonakale. Lezi nkundla zathumela abantu imilayezo elamabizo lemininingwane yabo esebenzisa inkampani yakweleBhilitane eCambridge Analytica eyaqondisa imilayezo ebantwini ibabetha ngamabizo abo lokunye okwenza njengathi bayaziwa. Umnumzana Pratt Parcell nguye owakhokhela lumkhankaso engumqondiso wogatsha lwe-Data and Digital Operations. Inkampani yakhe ethiwa Campaign Nucleus yiyo eqondisa inkundla yobulembu bomkhankaso kaTrump walumnyaka. UPassel utshele umhlangano othiwa Freedom First Conference ekuqaleni komnyaka ukuthi uhlelo lwe-artificial intelligence luyenelisa ukubuthelela ulwazi lwabavoti lukhankase imilayezo ngama-email lama-text kulabo abavota bengekho lapho abahlala khona.
A couple of years you're going to be able to have this running for office on your cell phone.
Kuzakwenzakala ukuthi umuntu enelise ukuqhuba umkhankaso uma khalekhukhwini ethumela imilayezo kusetshenziswa ulwazi lwe-AI.
All built for you.
Akusiyo mikhankaso nje kuphela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-American Press Institute leye The Associated Press lutshengisa ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini bayisabela ukuthi ulwazi lwe-artificial intelligence luzasetshenziswa ukwethula izindaba ezingaso zeqiniso ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lolo ke bekuludaba olulotshwe intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns lwalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi we-Studio 7 yadibingelela labalaleli. Hayi, siyamuzwa uMhlanga uthi yena uChabanga bamxotshanga bamsuspend and likhawula into elayenziwa nguChabanga. UChabanga uzoliqondisa jayele ukudlala ngamaNdebele, uyasithi amaNdebele ahlupheka. Namhlanje uChabanga lamsebenza wangalifakile ezikhundleni zangkhona. Uthe eqeda lapho wathi hubhu wahlala amashona, namhlanje liyamdinga kalimtholi sesemashona land. Yikho libona uTenayibidi walidamba wabona ukuthi okuyinto kwenu vele kakula ngqondo lokhu ivele izinto ze-social media. Ate siChabanga uyakhuluma uthi yena izinga labo seliphezulu ukukhuluma labezana ethe khuluma labafana benkomo. Nangu obhedi uyakuphika ukuthi vele abakagulumila uyakwazi obhedi impofu ukuthi kona kona vele iGNU nxa ufuna yenzi jobu sithi ye ngo-2008 uthwangira iwayenza iGNU kuzibe khona eZimbabwe ukuthi izani ihlale phansi loChamis kubuya umuntu wesadaka. Hayi, lokho kwenzayo wena uthi namhlanje ungathengwa izani ithambe emaNdebeleni, amaNdebele desperate ungafika ukuthi nizolilwela bayeqela phezulu bethi right wena Chabanga indoda. Namhlanje kuyatshintshwa imithetho abantu bayakhala kathesi imithetho nale abantu bengazi iyalo ukuthi umuntu uyalengiswa eParliamente bayawina because izana uPF wayinika wena ama MPs amaningi. Abanye abantu babengakuboni konke khona kube kubona unganti wawena uyindoda ukhawulisa uChamisa uyenza kuhle. UChamisa kala problem, uChamisa uyadlula suthi uChamisa ngagulu yalathi wena ke ongela khandlela wawusupport uChabanga ukuthi uChabanga uright. Namhlanje bayasebenzisa amaNdebele liyake liza uChabanga ekhulumela amaNdebele eParliamente zwi bonke labo ogawule babekhuluma hey singavotelwa senza sokuyina abakwenza eMatabeleland zwi oChabanga ukuthi bayiphathe kabayiphathe akula GNU yezenzwa uChabanga. UChabanga uyadlala ngengqondo zabantu. Xa ekhaya ubona ungani ungaphuma imemba yesadaka izohlala iphansi ethu yenza iGNU.
Awu, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngisetsho losho mina ngokuhlala. Ngicela ukubuza nje into eyodwa ukuthi kanikwenziwa yini ukuthi uma sekungena uhlelo lwesiNdebele kube khona oshiye uhiqiza kwe-radio i-area ayisasebenzi kahle. Kodwa uma ukukhulunywa isishona izwakala kahle. Ngicela ukubuza okanye nike nilungise nje la apho ukuthi uhlelo lwesiNdebele nalo luke lizwakale kahle. Siyabona.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Nguvusa uMuzi uBhungane umthimkhulu kwaRhadebele okhuluma kwaphumale kwasentaba zeNtuli. Hayi, le ziki le yaba yiproblem lena-ke. Abayikhiphi yonke imali le esenze eZimbabwe usenzele neyodwa iziki amadolara kukhitshongelwa amarandi kukhitshongelwa kusenzela niziki uma ufuna isenze kahle. Ngoba isikolo manje antanga siyabhadala ngayo iziki le abayifuni. Manje senzeni, senze njani? Government imele ikhiphi lawo wona abegovernment ezingagovernment holeleyo ziki leyo fani yonke into ayohlala ngabantu.
Sanibonani basakazi nabalaleli bakaRadio 7. Ngizibuzela nje nami ngolwazi lwami oluncane, uphi lo Chabanga? UChabanga ukuphi ngoba wagijimela udilize iTriple C? Ukuphi ngoba sengoseneni? Kukhona okubambekayo okubonakala sekwenzile kwelali eMathebelele. Hlala khona phela nathi, iqinisweni akukho, akukho nje kucaca kamhlophe nje ukuthi wezithengelwe nje yifazi lezanu PF yakhe le bayisebenzela esikhwameni sakhe ngefortune le abambona ukuthi sihamba ngayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumeleke imilayezo yabo ku WhatsApp ngenombolo ezithi 0202465 0318. lingakhohlwa ke ukuthi lamhlanje kuhlelo lwethu lwe live talk sixoxa ke ngalapho lalabo abahlala emazweni diaspora forum igama ngu Chris Gande lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.